Into eyenzakalayo impi phakathi kwe-MDC into engafanelanga ngokuba ukulwa kwe-MDC ukulwa kwe-opposition ikudilika kwayo ikuqina kwe-ZANU-PF ikuqina kobusela ikuqina kwe-corruption ikuqina kwemigwaqo egcwele amaphotholi kudilika kwezibhedlela lezemfundo ikudilika kwelizwe ikugcwala kwe-human rights abuses ngokuba konke lokho kuza kwenzakala as long as i-ZANU-PF ikhona emhlabeni ngokuba kayila ngenye indlela engabusa ngayo engaphila ngayo ngaphandle kwakhona lokho kubi ngakho ke i-opposition nxa ngabe iphela kuqina ububi kufanele ke bakuyeke khona lokho abakwenzayo bayekele impi le abayilwayo bebodwa balungise ilizwe babambisana izandla ukuba kuphele umbuso omubi kangaka umbuso we-ZANU-PF.
Bakhona Ncube abathi uChamisa loMakhuphe kumele bahlale phansi bakhulumisane bahlanganise ibandla. Kodwa ngalapho asebefike khona kathesi ubona kungenzeka yini lokho?
Amathubo okukhulumisana ayekhona esikhathini esidlulileyo kodwa kathesi sekuchitheka igazi eliningi kakhulu elepolitiki besilwa bebodwa abe-MDC akusabonakali-ke ithuba elikhulu ukuthi basengalizuza elokukhulumisana sebezondana kakhulu akusela ndlela yokuthi bangahlala phansi njengalokho ababengakwenza ezinyangeni ezidlulileyo ngakho-ke kangiboni vele ukuthi kuzaba lokuxoxisana okukhulu kuzaba yimpi kusiya phambili besilwa beqinisa impi yabo lokuzondana kwabo lokho esisikubona sekusenzakala nxa besilwa besiya phambili bengalungisi kusho khona ukuthi ZANU-PF iyakholisa ibukele incedise ithele iparafini emlilweni lo ukuba kutshe yonke into itshe iphele i-opposition iphele i-MDC ngokuba i-ZANU-PF nxa kusifika i-MDC i-ZANU-PF iyaqina.